Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 6 Ntandula 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Sokuyisikhathi sendaba.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republican ebandla lemthwakazi Republic Party amabili abotshwe izolo phambi komthethwandaba we-High Court wakoBulawayo bakhululwe namhlanje ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail. Lusolwa ngabaningi uhlelo uhlangothi lukahulumende olubona ngezenombolo oleZimbabwe National Statistics Agency iZimstat oluthi kulenani labantu elingaphansi kwesigidi esisodwa elaphuma elizweni kusukela ngomnyaka ka-2012 kusiyafika lonyaka. Abazali bezikolweni eziningi zaseZimbabwe ezivulwe izolo babikwa bedane kwamagama ngokuphindiselwa ngekhaya kwabantwana abangabhadalanga indleko zesikolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party amabili abalisa unkosazana Sindiso Moyo obelengane kanye lomnumzana Lwazi Khanye ababotshwe izolo phambi komthethandaba we-High Court wakoBulawayo bakhululwe namhlanje ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail. Ababili laba abakhangelelwe ukuphindela komthethandaba mhla ka-6 ngenyanga ezayo babikwa bebotshwe behlabela bezama ukunikeza umthethandaba ugwalo lwe-petition obelumumethe umbiko osola ukuthi abanye babo abayisishiyangalolunye basuswa ejele yekami basiwa eChikurubhi leGwanda ukuthi bayephika khonale. Betheswa icala lokuthi abakade bekwenza bekungabangela udlakela. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiyiqhube lomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elibamelayo.
Kusitsho ukuthi bahambe bayahlabela High Court yakoBulawayo ingoma ngesiNdebele ethi ibizeleli ngelabobaba kumele abafana baphume ejele. Kuthiwa i-petition leyo kade beyithwele yiyo bebacabangela ukuthi bebeyenzela ukuthi kube lobudlwangu bafike ecourt baphiwa i-bail.
Uthini ngecala abaletheswayo?
Ngamanyala nje. Even la ukhangela iphepha langkhona icala sibili ukuthi kuthiwa abantu benzeni khonapho vela ungeke ubone. Sikuthatha ukuthi kuhle kumenza nje abantu. Enye into esengisuka nginazelele engani yadanisa ukuthi kungavele kungabe kutholakale ungane kulaba labantu ukuthiwa ngamaphi. Kufuze amapolisa asukume sibili atholakale kahle. Kanti ngangena etown assuming ukuthi is true. Ngangena etown ngihlabile sibabili. Bathwa uso welizwe ungaphambaniseka ngani khonapho. Because osokutshengisela ukuthi kulobudlwangu nje lokwethuka nje ongavumelanga kube khona.
Sesikhangela udaba lomntwana yini kuvamile ukuthi nxa umuntu ebethwele umntwana bengabotshwa bonke.
Yona i-Central Police Station I'm told ukuthi kayilamanzi. As we speak right now. Umntwana utholakale ese-police station kungelamanzi ubengatshintshanga impahla kusukusela izolo. Ube esephumele kungelandawo lapha kade ngakho kunini ubevalile. Nokudla khanya kade kungela kudla. And izihlobo kade zingananzivunyelwe ukuthi zingene phakathi. Ngoba kuthiwa abantu be-MRP banendlela abayenza ngayo kumbe bake benza ngayo e-police station. Asiming ukuthi kulecala but then indlela okusuka abathethwe ngayo iba different from indlela ethethwa ngayo wonke umuntu.
Manje umntwana ubekhangelwe mbani?
ube lo nina ute unase ngene kodwa wathatha ngomunye uba
oncedisileyo wathatha umntwana waphuma la ephandle naye umntwana behlaba unkosi khonapho kuvele ikoti yangkhona isenziwa xa ukhangela necala langkhona there was nothing that could have stopped the police ukuthi bamnike into okuthiwa yi-police base umama lo ahambe njengoba kade belegqwetha izolo ahambe ayebuya namhlanje ekuseni kuvame ukwenzakala lokhu but njengoba ngitshilo ukuthi lami from my experience nxa ngidila la makhesi e-MRP ngiyabe ngikwazi ukuthi indlela ekuzabanjwa ngayo indlela eyabe ihlukile nje kwezinye izikhathi kulamanye ama-cases it's a cause for concern really.
Selibuyela emthethwandaba bayaliphika yini leli cala abaletheswa
yazi ukuthi ngabe icala lakhona kule substance kade sizathi sizakhangela ukuthi sikumise njani but abantu ababili nxa uzabopha abantu ababili uthi bazama ukuthi ba-affect ukuthula kwelizwe but anyway njengoba i-state ingakabi ready nge-trial we don't want to 3 AM ukuthi baza kubamba njani
sesibuya kulolu daba lwabanye babo abasiwa eChikurubi lase Gwanda lithini ngakho
well mina angina ma instructions yokudila le ndaba leyo kodwa nje nami ngikhangele ukuthi I mean nxa ngingumuntu walapha kobulawayo kule jele elikhona elingavigcina icala lonele ngilenzi leyo kanti ngihambiselani kwenye indawo umehluko lalokho esikuzwa ukuthiwa kwakusenzakala ngesikhathi lapho uSmith suka ukuthi wayethatha umuntu amsuse lapha ayimvalela kwenye indawo ukuthi izihlobo zakhe zingabi khona kube nomehluko lokuthi uMandela wathatha wafakwa phakathi kolwandle ukuthi vele kungabi nezihlobo ezimlandayo the second thing khonokuyana kade ngikutsho ukuthi i-MRP isifuna ungani ikhigwa ngendlela ethiyeneyo labanye abantu ngoba kunabantu abaseva for amacala adlula wona lawa abakhona khona
lo ngumnumzana Ngqobani sithole igqwetha esixoxelayo ekobulawayo kusenjalo ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi isiphathamandla salo umnumzana Job Skala osentolongweni eHarare ulokhu ekhangelelwe ukubona udokotela wakhe kulandela ukugula kwakhe kanye lembiko ethi engabe wafakelwa itshefu Lusolwa ngabaningi uhlangothi lukahulumende olubona ngezenombolo olweZimbabwe National Statistics Agency iZimstat oluthi kulenani labantu elingaphansi kwesigidi esisodwa elaphuma elizweni kusukela ngomnyaka ka-2012 kusiyafika lonyaka. Iningi laphuma lisiya emazweni angomakhelwane afana nale-South Africa, iBotswana kanye laphetsheya kolwandle. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Ugwalo olusanda kukhitshwa iZimstat luthi abantu abangaphansi kwesigidi i-908,914 baphuma elizweni iningi lisiyadinga imisebenzi. Lokhu kuza ngesikhathi isimo somnotho weleZimbabwe sibonakala ngamandla. Iningi labaphumileyo abangaba ngamathuma esishiyagalombili lane ekhulwini i-84% bephume besiyadinga imisebenzi. Abanye ngabalandela izihlobo zabo kukanti abanye baphuma besiyathuthukisa izifundo. Isabelo semathebeleleni South yiso esihamba phambili ngenani labantu abaphezulu abaphuma elizweni bekusilinganiso sokungaphezu kwamathuma amathathu ekhulwini i-33%. IZimstat ithi kungaba labanye abangabalwa ngoba bengabe baphuma kuyimuli yonke okutsho ukuba kabafakanga kunani leli. Umnumzana Ngqabutho Mabhena wenhlanganiso yeZimbabwe Community kwele South Africa uthi akulandlela ecacile leyo yokuphikisa loba ukusekela okukhitshwe iZimstat.
Kunzima futhi ukuyiphikisa ngoba kakukaze kubalwe abantu engathi ngolwasemzini awukaze kube le scientific research eyokuthi abantu baseZimbabwe abaphandle kwelizwe bangaki. Okunye futhi okumele sikunanzelele ukuthi abanye abantu baphuma bengelazincwadi zokuhamba ama-passport.
Inhlanganiso yeZimstat yona ithi ikhulumisane lemuli esitshiyeneyo ngesikhathi lohlolo lokubala uzulu lwalonyaka olwe-National Housing and Population Census. Njalo bekubuzwa ngabantu abaphuma phandle kwelizwe phakathi komnyaka ka-2012 lo-2022. Umnumzana Mabhena uthi ukuqala ukukhulumisana ngodaba lokuthi kulabantu abangaki phandle kwelizwe kuzaphathisa kakhulu bekulokuphikisana phezu kwenani labantu emhlubuleni wemathebeleland.
Kanti-ke futhi census yathi abantu balutshwana kobulawayo kwaba le nkulumo mpikiswano ngaleyo ndaba. So kunzima ukuthi sitsho ukuthi sivumelana labo kumbe sithi siphikisana labo ngezizathu engizibalileyo. Kodwa ke sibona ngani yinto eqhakatheke kakhulu ukuthi siqale ukuxoxa ngayo ikakhulu lapha eSouth Africa, okuthiwa khona izalwane zaseZimbabwe sezizinenge kakhulu lapha eSouth Africa.
Iningi labaphuma elizweni lalubhekisa eSouth Africa befika phosa amachuma esishiyagalombili 85%, kukanti abahlanu ekhulwini i-5% baya kwele Botswana, abathathu ekhulwini 3% bayaphetsheya kolwandle eBrithani. Abanye njalo baya kwamanye amazwe afana labo-Australia, New Zealand, Canada lamanye. Ohlala kwele South Africa mzana Mthabi Sidube uthi inombolo zezimstate azivezi iqiniso elipheleleyo.
Bona ngani inamba le ayikho accurate ngoba mbona ngase abantu base South Africa kuphela bangaphose befike leyo number ngoba abantu baningi baqhubeka bebaleka ekhaya ngenxa yesimo somnotho. Inani labantu abangaphandle kwelizwe abaphuma eZimbabwe over the last 10 years ay mbona ngathi liyadlula kakhulu kuleyo number esiyibona ku Zimstate.
Kucacanyelwa ukuthi kulabantu abadlula izigidi ezinhlanu i-5 million abangaphandle kwelizwe, iningi laxotshwa ibunzima bomnotho. Izimstate ithi iningi elaphuma eminyakeni elithuma edluleyo ngamadoda njalo ontanga abaphakathi kweminyaka yamathuma amabili lamathuma amabili lane yibo abaphuma kakhulu elizweni. Inombolo zezimstate azifakanga labo abezimbabwe abazalwa phandle kwelizwe kumbe abahamba beyimuli yonke. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kobulawayo sekuqhamuke umkhuhlane wesihudo osudale ukuba izakhamizi ezedlula inkulwane eyodwa 1000 ziyedinga usizo lokwelatshwa ezibhedlela lasemaklinika. Wonke amaklinika ekhansila abikwa eselapha abantu bonke ababuya belesitshengiselo sesihudo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi zakobulawayo ziqala ikhansili yaleli dolobho ngokubangela ukuqhamuka kwesihudo lesi ngoba ibavalela amanzi amalanga amaningi. Umunisipala waleli dolobho yena ngakwelakhe icele uthi ukhathazekile ngokuqhamuka kwalesi sihudo, yikho ethethe amanyathelo okuthi abantu belatshwe kungelambadalo. Isikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngodubo lesihudo edolobheni.
Idaba lesihudo sike sezwa ama cases areporte ekuma clinic ethu. Esikucelayo esikucelisa izakhamuzi ukuthi nxa bengezwa kuhle behambe ema clinic lapha bazathola khona uncedo. Njalo uma bebulaya isihudo ababhadali. Oqathekileyo esikubonayo ukuthi abaningi asihambe emaclinic, abanye sigcina sihleli ngekhaya kodwa siphathekile. Ama-team e-council angena emphakathini ehamba door to door, but kuqathekile ukuthi siyenelise ukufika sincediswe masinya emaclinic. Oqathekileyo futhi ukuthi nxa sikhangela amanzi ethu, thina njengedolobho amanzi ethu abeloke ehlanzekile njalo esafe. Okwenzakalayo ukuthi ngalesi sikhathi se-water shedding, uma amanzi edlula empompini afika lapha impompi ekhona khona kumbe lapha ephelela khona, kwesinye isikhathi nxa kungalamanzi khona pana kungasalela amanzi kumbe amanzi lana nxa esihlangana lamanye amanzi kuyenelisa ukuthi kube lephunga. Singathi kabe ngani ngamanzi ahlobileyo bese ungani amanzi alephunga. Kumbe kwesinye isikhathi futhi nxa kungaba le-water based amanzi atholakala angani ikhala yakhona isitshintshile.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ngesimo samanzi emukelwa nguZulu lawezibholane.
Siyacela izakhamizi ukuthi amanzi avela kubhoholi ngoba amabhoholi wethu ngamabhoholi ayi-emergency esawafakayo njengedolobho. Sisebenza nama-partners ukuthi nxa amanzi engekho empompini siyancedisa ngokuthola amanzi kuma-boreholes. Lawo ma-boreholes amanzi siyacela ukuthi aphuma khona ebe ngamanzi abhoyilwayo, singawanathi ebuya straight ngoba ikhansidi kayine lisi ukuthi ihambe testa ama bowels every time amanzi ebowel are treated the gakho treated yikho sicebisa ukuthi kasiwabhoyilenini siwanathi
isakhamuzi sakobulawayo ephumula unkosikazi nomqhele sikhosana uthi yena lemuli yakhe bahlaselwe yisihudo
hlale ephumula sithathele ngamanzi lawa yesikhansili bengigula ngibulawa yisisu amanzi akhona abuye engahlanzekanga ahamba amalanga amaningi ebuye esengcolile sengize ngayo esibhedlela kodwa ngitholile usizo ongabhadalanga lutho
Umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi ukungalunyiswa kwempompi ezithwala amanzi engcekeza ngenye imbangela
ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo kobulawayo asiyonto kade singathi kade singayikhangelelanga ngenxa yokuthi sihlala sikhuluma ukuthi ngendlela okwenzakala ngayo kuyagcina kuvele kulo mkhuhlane nalowo ngakho besiyizakhamiza kobulawayo siyakusola kakhulu okwenziwa yibulawa city council okokuqalisa ukusola ukuthi bayahlala isikhathi eside bengalungisisanga ukugeleza kwengcekeza yezambuzi amaswetshi agcine egeleze agcwala indawo yonke okwesibili indlela okuvalwa ngayo amanzi futhi ukutila ngakuthiwe kuzaba 72 hours evele yona isikhathi eside kuyahlala amalanga amaningi gcine kudlulile amalanga aseyisithupha aseyisikhombisa kusiya phambili abantu bengaphelanga amanzi kubesokusithi-ke impompi leziyana zigcine zingcolile nxa sokuvulwa amanzi irasti leyani igcine sinathwa ngabantu kokunye okugcina kudisa abantu khonokuyana
ubulawayo ubhekane lodubo lokusilela kwamanzi osekudale ukuba izakhamizi zigavunelwe amanzi zigcine sezisikha amanzi endaweni ezilamanzi angahlanzekanga emizameni yokumelana lodubo lwamanzi kobulawayo uhulumende uphakathi kokwakha idamu legwayishangani elizatholisa ubulawayo amanzi umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube emalangeni adlule uchaze ukuba uyasuthiseka ngomsebenzi wokwakhiwa kwedamu elizathuthukisa ubulawayo kuhlanganisa lezokulima ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Abazali bezikole neziningi zaseZimbabwe ezivulwe izolo babikwa bedane kwamagama ngokuphindiselwa ngekhaya kwabantwana abangabhadalanga indleko zesikolo. Lanxa uhulumende ethi akula mntwana okumele axotshwe ngenxa yokungabhadali ischool fees. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abazali abaningi bekumele bakhiphe incwadi eziveza ukuba babhadele imali lezikolo abantwana bengavunyelwa ukungena izikolo. Izikolo ezifana leMtende High, Rujeko, Ndarama High School, leZimuto High School ngezinye ebezingavumeli abantwana ukufunda ngodaba lokungabhadali indleko zezikolo. Okuyinto ekhube iningi labazali abathi uhulumende kumele akhuze abezikolo lezi. Omunye umzali unkosikazi Rebecca Sivindi ngomunye wabazali abanomntwana oxotshiweyo esikolo ngenxa yesizathu sokungenelisi ukubhadala.
Ngoba akula mzali othakazelela ukuthi umntwana axotshwe esikolo ngoba kwezinye izikolo kunje sinazelela ukuthi abaphathi bebexotsha abantwana abanye baze bababizela amapholisa ukuthi bazoxotsha vele bavala amagedi bengavunyeli ukuthi bangene. Ikanti asikuthokozeleli lathi njengabazali ukuthi abantu bethu bafunde bengabhadalanga kodwa ngoba umumo welizwe uvele unzima okwakathesi imali kayikho. Imali kayikho yena zethu ezinye izikolo sezifuna imali ibhadalela nge-US dollar okuyukuthi i-US dollar lakhona kasilitholi.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Rose Chipi yena othi kumele uhulumende abophe abaphathi bezikolo abaxotsha abantwana.
Ngomumo esilawo elizweni kunzima kakhulu. Abantwana bayaphendukiswa ezikolo ngenxa yokuthi ababhadalanga imali ezikwanileyo. Njalo kulezinto eziningi ezifunakalayo amabhuku abanye lama-infomu ayatshintsha kuyo yonke isizini ebakhona. So zimali zonke zonezo and nxa sebephenduliswa ezikolo bengasafundi kusuka kube nzima njalo ngoba sebetshona besezitridini bagcina sebesenza into zama-drugs.
Umnumzana Tawanda Rhodes uthi kumele uhulumende abeke indlela zokuncedisa abantwana abangenelisi ukubhadala izikolo.
Urhulumente kabancedise kakhulu abantwana laba behle ukubhatala ifees ngoba izinto zinzima kula malanga. Abazali babengela imali ekwanayo ukubhatala ifees. So sicela ukuthi urhulumente abancede ngento yenaleyo yokubhatala ifees.
Ezinye izikolo ezifana legokomele emasingo bezisebenzisa la mapholisa egedini ukuba axotshe abantwana abangabhatali imali zesikolo. Abaphathi isikolo abakhulume lentatheli izindaba yeStudio 7 bathi abavunyelwa ukukhuluma emoyeni besithi urhulumente ubanikeza imali encane kakhulu eBIM ukusiza abantwana abahluphekayo. Bathi imali le ivele iyaphuza ukuza ezikolo besithi urhulumente kumele ayengezelele ngenxa yesimo selizwe. Isikhulumeli sogatsha lemfundo yaphansi leyaphezulu umnumzana Dawungana Ndoro uthi akula mntwana okumele axotshwe ezikolo esithi abazali kumele bakhulume lezikolo.
The government position is very clear that no learners or pupils are supposed to be turned away from school.
Uhulumende uthi akula mntwana okumele axotshwe esikolo ngenxa yokusileka ukubhadala iindleko zesikolo. Okumele kwenzakale kuba nxa umntwana esileka ukubhadala iindleko zesikolo kumele abazali bakhulumisane lesikolo ukuze baqedelane ngodaba lwendleko zesikolo. Akula mntwana okumele esileke ukuya esikolo ngenxa yokuba kabhadalanga lezi ndleko. Kumele abazali bahambe ezikolo bavumelane nabaphathi ukuba babhadala njani limali. Izikolo zikahulumende ezezinkonzo lezi zimeleyo zonke kazilandele isixwayiso sikahulumende ngoba zifuna incwadi zabantwana ezitshengisa ukuba babhadele imali yonke. Lokhu kuza ngesikhathi abazali abaningi besehluleka ukugcina abantwana ngenxa yemumo welizwe ngesikhathi izikolo zisiya ku-10 yesithathu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lanxa intengo yamafutha ezimota ilokhu isehla, lokhu akukhanyi nxa kukhangelwa intengo yempahla yokudla lokunye okumqoka empilweni zabantu. Abathengi bakhala ngokuthi ngezikhathi eziningi intengo yamafutha ingakhuphuka, kuhle kukhuphuke intengo yento yonke ngalanga linye. Kodwa akunjalo nxa intengo yamafutha ezimota ingehla. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi simo kwezomnotho siphikisana lenkulumo kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube othi ezomnotho welizwe ziqhuba kakuhle. Umnumzana Stevenson Dlamini ohlaziya ezamabhizimusi lezemnotho njalo efundisa ezenotho ekolitshini ele-National University of Science and Technology elikoBulawayo ulandisa ngalesi simo somnotho.
Lokho kunjalo kule kukhuphuka kwentengo yempahla yakithi. Lokhu kukhuthazwa ikakhulu yikuwa kwesisindo yemali yakithi. Isindo siyawa lase emsikeni osemthethweni, kukati lase emsikeni ongekho emthethweni, kuzombili indawo uya kusiwa isindo somnotho wemali yakithi. Lokhu yikho kubangele sikubonayo ukukhuphuka kwama-prices sikathi i-inflation. Ukuthi sizabona kuloku kule nguquko masinyazanyana ngathi akuthembisi kangako, kodwa esingakubona esingakukhangelela ukuthi isiqubo sokukhwela kwentengo yempahla izaba nganeno.
Umqondisi wenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi kumele kuqale kulungisiswe ezombusazwe ukuze umnotho ulunge.
Intengo yezinto kayiso zilunge, njalo amaholo abantu kayasoza kukhwele kungazange kwalunga ezomnotho zonke ngokuphelela kwazo. Ezomnotho zilungiswa yikulungisa ezepolitiki ngokuba okudilize umnotho weZimbabwe yipolitiki. Ngakho ke ngeke silungise umnotho singalungisanga ipolitiki. Kumele siye empandeni yepoison yeshefu yona ngokwayo eyiyo ediliza umnotho wethu. Umnotho wethu udilizwe ipolitiki, singalungisa ipolitiki izalungisa ezomnotho, ezomnotho zingalungisa okwentengo yezinto lama-salaries aholwa ngabantu.
Umhlali wakoBulawayo elokitshini leNkulumane uNkosazana Thelma Bebe uthi kuyisimanga ukuthi intengo yento yonke iya ikhuphuka laloba amafutha ezimota esehlile intengo.
Singakhangela intengo yefuel lokhu yehla kodwa esikubona emagrosa phakathi kukhutsho okunye okuyikho okunyokusimangalisa kakhulu lalokho okuthiwa nguminister of finance ukuthi i-economy yethu isistebu uba stebu kwayo thina sikubone kumbe kibo khona ngale abaphezulu kustebu kodwa ngapha esikubonayo kutsho enye isayidi ukuthi ngabe nxa ifuel isehla lama prices ama basics ayayehla emashop kodwa kula into enjalo kuqhubeka kulokho kukhwela usiya phezulu.
Umnumzana Mxolisi Ncube umongi esibhedlela sakoBulawayo uthi abayeboni inguquko ngoba iholo limi ndawonye.
Impahla sizikhangele ezitolo ziyazilokhu ezikhuphuka intengo lanxa sisizwa uhulumende ekhuluma ukuthi izinto zezingcono izinto ziqoqekile kodwa akusikho esikubonayo ngoba siyabona iholo lethu lokhu elimile ndawonye kodwa iholo lonele elanele ukuthenga ukudla kulinyanga ngenyanga ezayo alanele ukuthenga okufana lokuthi impilo lokhu siba nzima ngenxa yokuthi izinto zonke zikhuphuka intengo kodwa thina esikwamukelayo kungasivumeli ukuthi sithenge lokhu esikufunayo ngoba iholo lokhu elimi ndawonye.
Umbiko okhitshwe lugatsha lweZimbabwe National Statistics Agency lukhangele ukukhuphuka kwendleko zokuphilisa imuli ngenyaka kancabakazi uveze ukuba sokudingeka ukuthi umuntu oyedwa athole amadola eZimbabwe angaphezu kwenkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu i-26,623 zimdollars ukuthi aphile ngenyanga. Kuthi ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe likusimo esiphindwe phose kathathu ku-285%. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ebhethi likaZulu lithi yamukele ngenjabulo amazwi omanyano we-United Nations. Untungamili Nkomo uxoxe lo mbuso ofuzwayo walinhlanganiso.
Uhulumeni weZimbabwe kavumeli abantu beZimbabwe ngeqiniso ukuthi kukhulunywe obala ukuthi kuwawonakala njalo kuyadingakala ukuthi kulungiswe okonakalayo. Engabi esiba ngohulumende ozimbela abantu ukuthi bekhulume ngokwehlekayo, engabi ngohulumende ofuna ukwenza ngani yalungisa kodwa nje only other end enguye ogangayo. Ma kuyikuthi uthi hayi yena kazimiselanga ukuthi udaba lolu lukhulunywe kaphumele egcekeni. Uma yena injongo yokuthi kakulungiswe, kakulungiswe ngokupheleleyo ngoba nanamhlanje kuyadilizwa amaplugs, kuyadilizwa lokhu nalokhuya. Ulabantu abathathelwa impahla. Ulabantu abathathela izindlu eqhwekhwe, ulabantu abathathela izindlu esitungwiza. Lanamhlanje zilabantu abahleziyo, akulanto esiyenziwe ukuthi abantu laba bathathelwa into zabo bebisele into zabo ezathathwayo.
Ugatsha olufana le Truth and Reconciliation Commission mhlawumbe lapho kubuthaniswa khona abantu bekhuluma ukuthi lo wonani wabulala bani, lo wabulawelwa bani, bexolisana kuphuma iqiniso, kungaba into esebenzayo yini alubana ithe yenziwa ngaleyo ndlela?
Okokuqala kungaba into esebenzayo kodwa kathesi kalukho ugatsha olunjengalolo. Ngoba ungakhangela i-commission le ye-National Peace and Reconciliation, ukhangele abantu abakhona khona fana ukhangele ukuthi iminyaka yonke ikakhulu sokufakwe leyi after kuphela kwe-term leyana eyalabana abaphumayo. Laba abakhona kathesi uma ungababuza nje into eyodwa asebeyenzile lokuthi nje abantu uma bevayolethiwe okwenzakala kathesi singakhulumi nge-background ukuthi bake bakhipha nje isitebeni bekhondema ukuthi okwenziwayo ngohulumende okwenziwayo izanu kumbe liphi daliphi bandla nje kakuqondanga akuphethezayo. Okutholakalayo kathesi ukuthi uyathola ukuthi bonke abakwenzayo balandela okufunwa yilabo abaphethe amandla. So eqinisweni singazake sithi ikhona leyo commission, ngabe kuba le commission ezakwanisa ukudefend abantu ngoba le commission ngo-2018 kwadutshulwa abantu kwafakwa i-commission kamokuyane.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso yebhethu likaZulu obexoxa le-Studio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa ngo-6:30 ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.